ngiyabonga lichona njani izilukandaba sedivana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalaba aba actively involved in this discouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so a party le encane le okuthiwa iMRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the day makuthiwa kwavotwa nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi yesabe kusuyisichi ibinje weplan through imali akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bakithi ngabantu beMNP bebanga imsindo besithi manje why ukhasha abantu laba lapha lapha okwesibili njengoba nipheke ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa akange register ukuvote ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikeza imali akunginikeze isinkwa akunginikeze noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona okungabakhuthaza ukuthi baye vota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nga umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekana iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi lapha kudlaliswa isikhathi ngeexample enkulu ngunkosana moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho yini kodwa uthe mayethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashona nispecial bathi lindebelele ngunkosana shona nakula nkosana emashonaleni so bayali kumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezaph bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyehlula uJoshua Nkomo le so nalitshela ukuthi selingavotela emarondera le evumba maramba afungwa babhizi nje bazidela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibelen so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC ezongeza uChamisa engasukuma wathi sesisupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yebona ukuthi sokungena ukhuphe wasuke wa-rebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleen babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa wona oyale hhayi bade kothi sithengisa amatamatisi ethu so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I have given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi intshe eZimbabwe but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerika ithe mayisenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba basi bephakathi kwenkinga ama-Republicans bajikele ezilifini ezinzima
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo